good, and your mercies endure forever. Umbuso wako
ngowaphakathi,
ilizwi lakho
ngelaphakathi,
intando yakho
ngeyaphakathi,
uthando lwakho. Lo ni el izvilar. chitheka konke ngoba kuyodlula konke kodwa ilizwi lakho ilizwi lakho lona ngelaphakade koshabala konke kuchitheka konke kodwa ilizwi lakho ba ngelaphakade ilizwi lakho baba lona ngelaphakade oh ilizwi lakho